Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umeli weMelika kweleZimbabwe omutsha uBrian Nichols uthi kuqakathekile ukuthi abe commission ebona ngezokhetho eZEC benze konke okusemandleni abo ukubona ukuthi baqhuba kuhle ukhetho. Uzulu weZimbabwe ubuthane ngobuningi bakhe eHarare emhlanganeni wokubhala izifiso zakhe ngesimo selizwe langendlela afuna ukulibona libuswa ngayo. Kuhlelo Woza Friday, umsakazi weStudio 7 uEzra Chisasfanda uhlangane lomhlabeleli osakhulayo odabuka kwentuthu ziyathunxa ehamba ngegama elithi Nyasha Bothwell. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Umbuthano ungene ngabantu abezila inkulungwane eHarare namhlanje benikeza imbono ngemicijo yabo bekhululekile. Unkosikazi Janet Joe omela inhlanganiso yezimkhodi engenye yenhlanganiso eziqoqela umbuthano uthi kuqakathekile ukuhlanganisa amakhanda ngabantu abavela kunhlangothi zonke zempilo kulolu daba.
Abayenza okwezemvedo, abayenza okwabomama, ama rights, igender, aba students, abafundi, abayenza ngendaba ze economy, abalimi abancane, ama small scale farmers, bagcwele lapha njalo bayaxoxisana ngendaba zabo ezibahlukuluzayo ukumbe abafuna ukuzibona zitshintsha eZimbabwe.
Unkosikazi Lawrence Banda wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenzela ezichiya uthi labo baphatheke ngenjabulo kulolu hlelo.
Nxa sikhangela kakhulu ama manifesto athule, nxa sibekhangelane labantu abangabayanga labantu abasebenza asizwa kukhulunywa kakhulu, bakhuluma kakhulu ngama business amakhulu lama investors amakhulu. Kube kanti nxa kuthiwa iZimbabwe ivulekile ekwenzeni ibusiness akuqalise ngathi siphansi.
Umnumzana Michael Ndiweni wakubulawayo uthi kumele kuqakathekiswe umbuso wezabelo owe-devolution ukuze zithuthuke zisebenzisa umnotho wazo.
Khangela efolos kumbe khangele wange indawo ezinothileyo zile nyamazana zile amanzi empompo zasevitoli, wakhangela kubona upane kule zihlahla eziganyulwayo esiyithimba uvela kuwonkaye kule golide, kodwa izikolo ngahambe emakhaya izikolo azila ama-classrooms efeke ngotshani, imigwaqo ifile, amaklinikhi akula lutho, kodwa imali kumali kayisali kuzakhamizi.
Umbuthano lo ungenwe ngabenhlanganiso ezigoqela eZimbabwe Environmental Lawyers Association, iZinasu, Zimbabwe Council of Churches, ZimCode lezinye, kanye labantu makhaza. Imanifesto ezaphuma kiyo izadluliselwa kuZulu weZimbabwe. Kwabamabandla ezombusazwe, kunhlanganiso yabadala abahloniphekayo yama-elders lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Yebo ke, lapho uMike Peter Ntambo besethulela udaba lapho uZulu weZimbabwe abuthene ngobuningi bakhe eHarare emhlanganweni wokubhala izifiso zakhe ngesimo selizwe langendlela afuna ukulibona libuswa ngayo, okuyimicijo ekhangelelwe ukudluliselwa kwamabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho labancintisa bezimele. Ubusenjalo uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi alikho ibandla lezombusazwe elizweni elingatshela iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ukuthi isebenze njani. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa utshe lokhu emhlanganweni wokudinga usekelo lwamavoti owenzelwe eMtare Aerodrome edolobheni leMtare. Uqhubeke ethi kuyisimanga ukuba umkhokheli womanyano o-MDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa, nguye osekhokhela ukuthuka abeZEC yena kungomunye wabaphatheka ekukhethweni kwamalunga ale i-commission asewathuka lamhla.
Izeki yabunjwa kulandelwa isisekelo sombuso amalunga ayo akhethwa ngokukhokhelwa kwekomiti yedale lephalamende. Uchamisa ngomunye wayengabagcine sihlalo bale ikomiti eyabumba izeki. Ikomishini yezeki kungesebenza izimele uhulumende akalani lokusebenza kwayo. Alikho ibandla lezombusazwe elizweni elelungelo lokutshela ikomishini yezeki okokwenza.
Enye ingcwethi yebona ngezokucubungula ngezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa upha umbono wakhe ngalolu daba.
Ikampeni le bekuthiwa kula kutshayanwa kuhamba kuhle. Ukubona kwami mina izanu ibingani ibizibamba, kodwa ke ma kuvotwa kungaphela ngiyabona mina kuzaba lokuthukana okuyabe kunzima ukwedlula la. So ngamafitshane ngathi uMnankagwa akukhulumileyo yinto ayifisa ukuyikhuluma engxenye amaviki amathathu mbele inyanga ezinhlanu ezadlulayo, kodwa uze wakhuluma namhla.
Omunye wabazancintisa kukhetho lwalonyaka ongumkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republic, NAPDR, umnumzana Divine Mhambi Hove, uthi udubo olukhulu olukhona yiwo amabandla azibona eyiwona amakhulu ukwedlula amanye, njalo engafuni ukuphatheka emizameni yokulungisisa inkinga ezikhona elizweni ngokuphathelane lokhetho.
Mina ukusola kwami vele kuhle kuqale ekuthinini singananzeleli imihlangano eminingi esiyenzayo efana ne-MPLC. Uzakunanzelela ukuthi umongameli akabuyi, uChamisa yena akabuyi. Kuyasihlupha ukuthi amadoda la abona ngani bathanda ukulwa ku-TV nemaranini. Kodwa lapho kumele sihlale phansi sihlanganelane sikhulumisane njengokusemthethweni, like i-MPLC meeting, ababuyi.
Inkulumo kaMnankagwa ibikwa engani iphendula okuhlezi kukhalazwa ngabamabandla aphikisayo akumanyano MDC Alliance, njalo iza ngemva kokuba sebekubeke sobala ukuba kalusoke lwenziwa ukhetho nxa lokho abangakho kungasalungisiswanga. Lokhu ngokubalisa udaba lokudindwa kwephepha lokuvotela i-ballot paper, ukuba ngubani owanikezwa lowo msebenzi wokulidinda ngoba bengakaziswa, kanye lodaba logwalo olulamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll abathi kumele lunikezwe inkokheli yamabandla azoncintisa kukhetho lukamongameli. Kodwa uMnankagwa uthi okwenziwa yi-ZEC kusemthethweni, njalo kuyikhomishini esebenza izimele njengalokho okuthiwo ngumthetho lokuba yakhethwa nguhulumende ngokuya edale lephalamende, hathi lokho okuthiwo ngabamabandla aphikisayo ukuba iyingxenye yebandla elibusayo leZANU PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi iqula elaziwa ngokuthi ngama-elders elikhokhelwa ngowayengunobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Kofi Annan lithi lizahlolisisa izikhalazo zomanyano wakhe zokuthi ukhetho oluzayo elizweni alusoze lube ngolukhululekileyo. Umnumzana Anan ukhokhela iqula elaziwa ngokuthi i-elders elifike izolo elizweni ukuzodingisisa ngokhetho. Iqula leli ligoqela isiphathamandla se-United Nations unkosikazi Mary Robinson kanye lowayeyisiphathamandla sikahulumende we-Algeria umnumzana Lakhdar Brahimi. ekhuluma lentatheli zindaba ngemva kwalomhlangano. Umnumzana Chamisa uthe wazise iqula leli ngokuhluphayo ukugoqela ivoters roll, indawo zokuvotela, kanye lokuphatheka kwabebutho kwezombusazwe. Iqula leli hlangane lomongameli Mnangagwa ekuseni, yena obikwa elitshele ukuthi amalungiselelo okhetho aqhutshwa ngemfanelo. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuzima ukuthi kube le-effect kukhetho lweZimbabwe isizathu esiyi ukuthi ama-scales very up-tilted towards zamthetho. So one incident entsha esiyenzakele ku-political landscape yeZimbabwe ukuthi kutshintshe i-interest ye-West yasuka kwi-MDC yaya kwiZANU. Ngoba iZANU isirenewiwe if you like. I-MDC, according to the eyes of the world, if iZANU manje zonda, and okwenza lokho kube worse ukuthi even ama-interests kaMgabe ase-attached to i-MDC. Owakhuluma umnumzane uDidi Dabengwa ekhuluma ukuthi sibuyele ku-1980 lapho impumela yokhetho izokuba ne-influence enkulu kakhulu e-West. Ngoba umuntu wabo manje sowungumnakazi. So abantu abanjengabo Anani, uKofi Anani nabanye ama-elders awusazama amanye amagama abengathathambanga. Abantu ababe nezisisho ezinhle kakhulu. Kodwa ekugcineni okwenzakalayo ukuthi ukukhuluma kwabo, for example, uma bengabe bebuya bethi bathola uMnangagwa bethi bona uChamisula. So kusele about amenthes now 10 ukuthi i-election yenzakale. So yini engashifteka isize ibanje liphikisayo le-MDC namanye amabandla aphikisayo afana nabo-APA and so on. Yikuyini okungasiza in the next 10 days?
Nxa kuyukuthi ukhetho lungaqhutshwa kunje, ubona ingani amazwe omhlaba engathi luqhutshwe ngemfanelo?
Lobo phela ngithi masikhumbula into ebuhlungu phela kakhulukazi ngohambo le-MDC even umufi umoyi uthandeleka ngakashona. Makusenzakaleisini bebekwenza lokhu kakhulu. Uzakhumbula ukuthi kuye kwaba le msindo emkhulu olabo sithi waphosa waboshwe se-announce ukuthi ama-results anjanje. Wabuya kwaba lalowo kuthiwa kube le-crisis umbeki wathakula crisis eZimbabwe. Anezinto ezinjengazenezo ziyenzakele, umhlaba ubhekile, but akula mehluko waba khona. So angiboni ukuthi yebo ngabe umuntu angangikhangela thi ngi-service advocate, but kwenza ukuthi into lezi sezazanywa zehlula. Uyasebenzisana i-statement esithiwa khona isiwula yileso esiqhubeka siyenza into efanayo, isikhangelela impumelo ehlukeneyo.
Lo ngumnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxela ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kusenjalo, umeli weMelika kweleZimbabwe omutsha umnumzana Brian Nichols uthi kuqakathekile ukuthi ikhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC yenze konke okusemandleni abo ukubona ukuthi iqhuba ukhetho olumsulwa. Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva kokuqala umsebenzi wokusemthethweni eZimbabwe izolo, umnumzana Nichols uthe iMelika incoma indlela uhulumende weZimbabwe aphethe ngayo amalungiselelo okhetho, okufana lokupha ithuba amabandla aphikisayo ukukhankasa ekhululekile kanye lokunxusa abakwamanye amazwe ukuzoqapha ukhetho lolu.
It's crucial that the ZEC institute all measures that they can to increase confidence in the process.
Ukuqakathekile ukuthi i-ZEC iphathe ngonanzelelo lolukhetho ukuze impumela yalo yangele kungela kuthandabuza njalo ihlonipheke emhlabeni jikelele.
Lawa bekungamazwi kamnumzana Brian Nichols, umeli weMelika kweleZimbabwe omutsha. Live talk lamuhla sixoxa ngempumela yophenyo lwe-Afrobarometer kanye lokusiwa kwekhomishini yezokhetho e-ZEC ngamabandla ezombusazwe emthethwandaba. Thumelani text message kunombolo ezithi 001202465038 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalichumi lesikhombisa ukugoqela abantwana engozini yokugenquka komkhumbi abakade bekuwo utshaywe ngumbane esigabeni seMissouri khonapha eMelika. UGibran Nasser odume ngokulwela amalungelo oluntu kwele Pakistan oncintisa kukhetho lokudinga ilunga ledale lephalamende kukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolwesithathu oluzayo ukhala ngokubandlululwa lokuhlukunyezwa ngoba ikhonza inkolo eAhmadiyya engaziwa ngabaningi ukuthi ngesiKristu kumbe ngesiMuslim. Inhlanganiso eNational Transitional Justice Working Group Zimbabwe isikhuthaze iCommission yeNational Peace and Reconciliation Commission ukuthi ifinyelele izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuze izwe imbono yazo njalo lokuthi bafuna iCommission le isebenze njani ukuze baxole ngokuhlukuluzwa okwenzakala kubo lemuli zabo. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abangena lomhlangano eJohannesburg baveza obala ukuthi abathokozi nithola kancane indlela ikomishini yoxolo eNPRC esebenza ngayo. Bathi iningi lamalunga alikomishini avela kunhlangothi olulodwa lolizwe okuzenza yehluleke ukuhluza kuhle ukuhlukunyezwa okwenziwa abantu abatshiyeneyo endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Bathi njalo ukuthi ikomishini sibhode ilizwe lonke yehluleka ukubafinyelela emazweni okulabantu abaningi ababalekela ukubulawa, ukutshaywa, ukwethuselwa nokuhlukunyezwa kutsho ukuthi ayikawenzi umsebenzi wayo. Isiphathamandla senhlanganiswe NTJWG uNkosikazi Samukeli Sokhumalo uthi abakuthole kulomhlangano utshengisa ukuthi ikomishini le ayikaqalisi ukusebenza.
So bafuna ukuthi compensation ibe khona ukwenzela ukuthi nxa bebuyele ekhaya babe lakho lapha abaqalisela khona. And abanye bathi bona umuntu njengo Robert Mgabe owaye commander iGugu Round kumele ukuthi ahambe emakhoti ayokutsho ukuthi why wakwenzakala lokho kwayenzakalayo njani kusenzwelani.
Abasemazweni laba bathi ukuthiwa phandle kokhetho bona babalekela ukutshaywa kakhulu ngesikhathi sokhetho yinto okufanele ibhekwe ngamehlo amakhulu yini ikomishini. Iningi-ke lezihlobo zalo ezabulawa ngegugrawundi lizonde eliganini wabo lisithi elikufunayo yikuzwa ukuthi ababulalayo ngobani, bebulalelani, kuphi, njani kanye lezijeziso zabo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi ngeke abantu baxole bengaphiwanga ithuba lokuphanda izihlobo zabo ezangcwatshwa buchapa ukuze bazingcwabe ngesizotha. Kanti futhi ufuna njalo kukhangelwe nokusalela emuva kwendawo ezahlaselwa nguhulumende.
So into abangayenza nje yi-community development abangayenza, youth empowerment abangayenza kwindawo zonke especially ezindawo okwaziwa khona ukuthi i-ground yatshaya ngamandla. Into futhi eyeqakathekileyo yona leyo ukuthi kube nabantu abavumayo ukuthi ngempela yenzeka lento.
Igqwetha elwela amalungelo oluntu umnumzana Dewa Mavinga oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Human Rights Watch uthi iningi lifuna le nhlawulo eza kwenza benelise kwenza ezinye zezinto abehluleka ukuzenza sebebulawele abazali babo.
Becela kakhulu ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission ikhangele ukuthi abantu bahlala njani, bafunani bona abantu basekobulawayo ngenxa yeGugrawound, abantu basekochiyazo ngenxa yamadiamonds ukuthi ahambe njani. So kule okuningi kufuna ukuthi kuyenzakalwe eZimbabwe ukuthi kube lokuthula nokuphumelela eZimbabwe.
Abasemazweni laba bathi bafuna le mbiko yamanye amakomishini afana leDumbuchena Commission ivezwe obala ukuze babe leqiniso lokuthi NPRC ayisoke bachithele isikhathi ikokumbiko ozaphinda uchathikwe emahofisini kamongameli. Mina Studio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umnumzana Mike Pompeo unobhala ohlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi ukuncindezelwa kwabantu kwele-Iran abatshengisela emigoqweni kuveza ukuthi ilizwe leli selisesaba kakhulu amandla kazulu. Uthi abantu abaningi okumangalisayo bavalelwa entilongweni kungela sizathu. Kuthi njalo abesifazana bathole amagabha avuzayo nxa bengatshengisela bekhonona ngokubahluphayo. Upempe uti kulabanye abantu ababulawa nga bengatshengisela emgoqweni besola ukungcindezelwa nguhulumende wawele Iran. Uthi abesifazana abancindezelwa okumangalisayo nguhulumende ongafuni njalo ukuthi babonakale emphakathini besenza abakufisayo. UPompeo ufake umzekeliso wentombazana ebonakale igida enkundleni yokuzilibazisa e-Instagram. Uthe untombazana lo uphume kumabona kude ethwaliswe nzima lipolisa elimbambe ngamandla ukuthi avume ukuthi wephula umthetho ngokuphosela ividiyo yakhe egida ku-Instagram. Kulabesifazana abaningi abasanda kubotshelwa ukuthi bayala ukugqoka isembatho esivala ubuso esibizwa ngokuthi yihijab. Omunye wabo usanda kuvalelwa entolongweni okweminyaka engamajumi amabili. Kulandela ukubika kwakhe kumabona kude ukuthi usebaleke kwele Iran ngenxa yemithetho engaqedakaliyo. Igqwetha lakhe uNazrin Sotoudi uthi kubi kakhulu okwenziwa ngurhulumente wakwele Iran othwalise nzima abesifazana abangafuni ukugqoka izembatho ezibavala ubuso. UPompeo uphinde wathi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lilwisana lakho konke lokhu okwenzakala kwele Iran. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Kwezemidlalo namhlanje, iqembu labesilisa elimela ilizwe eZimbabwe emidlalweni kakhilikithi litshaywe ngama-runs angamakhulu amabili lamatshumi amane lane ngelePakistan. Emdlalweni wesine wehlobo lo-One Day International oluqhutshelwe enkundleni ye-Sin Sports Club kobulawayo. Intathe zindaba ethe zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lezivakatshi lePakistan liqhubekela phambili lizithaphuzela eleZimbabwe kumncintiswano wemidlalo yohlobo le-One Day International oqhutshelwa edolobheni lakobulawayo. Njalo selikhokhela ngefokanya ngemva kokuba linqobe kuyo yonke imidlalo esidlaliwe kwemihlanu okumele idlalwe yilawa maqembu. Indlela iqembu leZimbabwe lidlala ngayo kulo mncintiswano esiyenzeyo ukuthi iqembu lePakistan lilobe kakutsha imbali yomdlalo kakhilikithi njengoba namhla libuthelela ama-runs angu-399. Okulinani eliphezu wawo wonke seliyake liwathole nxa lidlala umdlalo we-One Day International. Umdlali wePakistan uFakhar Zaman laye uzenzele imbali yakhe emdlalweni kakhilikithi ngokutshaya ama-runs angamakhulu amabili lechumi elilodwa. Isizalwane selizwe leZimbabwe esingomunye wabaqeqeshi beqembu lePakistan uGrant Flower owayedlalela iqembu leZimbabwe kudala utshele intathe lezindaba ukuba kuyamdanisa ukubona iqembu leli selimthatshuzwa.
Kuyadanisa njalo kungiziswa ubuhlungu ukubona iqembu leZimbabwe lidlala ngalindlela. Kodwa ngiyakubona ukuba abadlali bayazama ngamandla abo wonke kodwa kunzima ukudlala kuhle nxa kulokuningi okusilelayo. Ilizwe leZimbabwe lilabadlali abalithalenta njalo isifiso sami ngesokuba aluba kuba lokukhumisana umlotha labadlali abayala ukudlala kulumncintiswano kuqedwe ingxabano ekhona phezulu kweholo.
Iqembu leZimbabwe lePakistan azadibana emdlalweni wesihlanu njalo ngokugcina kulumncintiswano ngesonto khona njalo futhi enkundleni ye-Queen Sports Club esedolobheni lakobulawayo lapho iqembu leZimbabwe likhangelelwe khona ukuba lilwise ukuvikela ukuba lingatshaywa nge-5 kanya. Siyikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu labafana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu litshaywe nge-3-2 ngabosowabo abaseSwaziland emdlalweni wabo wokuqala kumncintiswano we-COSAFA Under-17 Tournament oqhutshelwa elizweni lase-Mauritius. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngumethuseli Ngwenya kanye lo-John Bonomali. Iqembu leZimbabwe lizadlala lile Malawi ngomvulo emdlalweni walo olandelayo. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Hello, Woza Friday, umsakazi we-Studio 7, u-Ezra Chisaspanda, uhlangane lomhlabeleli osakhulayo, odabuka kwentuthuzi yathunqa ehamba ngegama elithi Nyasha Bothwell. Yena ke ucula umdumo opholileyo we-Afro Soul. Asizweni bexoxa.
Afro Soul
ukuma mnandi njalo uzwakala uhlabuza nxa uculwa ngumuntu olelizwi elilolongekileyo. Namhlanje sithe sizwe umdumo opholileyo ovela kumhlabeleli osakhulayo kodwa selodumo olukhulu kobulawayo.
Ibizo lami ngunyasha Boto, ngazalelwa emakhandeni kobulawayo. Ngaqala ukuhlabela ngine 7 years njalo ngazalelwa emolini yabantwana abayi-4 mina ngiyisicino. So ngiyahlabela njalo ngiyachaya i-guitar.
Ngoma eziningi ezihlatshelwayo ngabahlabeleli abaningi ikakhulu abatsha. Iningi lazo lithanda i-hip hop, i-house le-dancehall. Kodwa unyasha yena wangena komunye umdumo othiyeneyo.
Umhlobo we-music engiyenzayo kuthiwa i-afro soul kumbe i-afro pop. The reason why ngayikhetha yikuthi ngiyayithanda njalo yiyo eyangikhulisayo because ngakhula ngilalela abantu be soul music abanjabo Brian McKnight. So mina now sengihlabela ngesiNdebele.
Ukucula umdumo onje akulula, kumele lizwi lakho lihlabuseni lolongeke libe mnandi. Unyasha ngaphandle kwengoma zaphetheya kukhona abamenza waba lo mdlandla okuhlabela ingoma ezinje kwelakibo.
Abantu abangenza ngathanda ukuhlabela nabantu engakhula ngibalalela e-church kakhulu abantu abanjengabo-Eric kabo Mkhululi Bhebhe abasebe ku-Jonas Artist. But ngokuya ngokuya ngasendlalela abantu abanjengabo Love Mumajayiva nalabo Oliver Mtukudzi, yibo futhi abangenze ngathanda kakhulu umculo owesintu njalo lokutshaya i-guitar.
Umculo kanyasha olohlonzi kanje usutholakala, kodwa abalaleli kuba kuhle ukuthi bakwazi ukuthi unamadlaleti amangaki wenyasha njalo bawuthola ngaphi umculo wakho.
Owakathesi ngiledlalade elilodwa okuthiwa ngu-guitar, abantu bengalithenga ku-internet ku-SoundCloud noma bengithinte kunamba zami engazifakayo kuma-social media platforms.
Unyasha Bhote layeke njengabahlabeleli abaningi beZimbabwe ukhala ngokuthi iy'ngoma zabo wazitshaywa emsakazweni njalo uZulu kabasekeli ngokuthenga imiculo yabo kumbe ukuza emcimbini abayenzayo. Balaleli bese kuhlelo Woza Woza Friday Sulo Sakhulayo unyasha Bothwell ohlala emagetsini emakhandeni kondo ngazwelene emagumeni eSky sobulawayo uyahlabela njalo uyachaya iziginci ikakhulu igitar yakhe. Ngimele Studio 7 ikamelami Ezra Jesus Banda.
Sakhulayo dabuka wontutho ziyathunqa unyasha Bothwell singakehlukani ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umeli weMelika kweleZimbabwe omutsha uBrian Nicholls uthi kuqakathekile ukuthi iKhomishini yeZEC yenze konke okusemandleni ayo ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.